ukhangela ubudlelwane esibe labo leBritain kusukela kusiba le ndaba ele and reform ngo 2000 ukuthi ngizobala sesile 23 years kungela budlelwane kumbe ubizana kumbe unxusana. Ngiyazibuza kathesi ubana ngabe kulokhu kungumongameli ubaba uRJ Mugabe esihlalweni kathesi besiza nxuswa na ubana sibuye ku-coronation le eka-King Charles III and impendulo iba lula ukuthi nabe singeke sanxuswa. So kuyatshengisa ukubana ukuguquka kombuso sokungena obaba umnangagwa sokubisa ubudlelwano lokukhangelana kuhle lokukhulumisana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Singathi kodwa kulabanye abakhulumayo lapha kade hayi ukukhulunywa umnangagwa kungani uyazikhulumela nje njengomuntu omdala kwayangazani i-Commonwealth la ithe lungisa okumele ukulungisa kwezethu iZimbabwe kuyele ku-Commonwealth njalo lelebhilitane lithe lungisa okuhlupha iZimbabwe.
Ukukhuluma njalo yena nguye ozikhulumelayo nje kuphela ngenxa yokuzwisa ubuhlungu ngokubona i-progress eyenzakalayo phakathi kukahulumende weZimbabwe namanye amazwe. Sikhuluma kakhulu nge-Britain. Njengoba ngishilo bekungasoze kwafa kwayenza ukubana sinxuswe kulo mbuthano obukhona e-Britain nge-Republic le eyadlulayo ekababa umga.